Mina ngombono wami ngikubona kuyinto enhle. Isizathu ukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo. Njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action. Siyabona thina ekhaya into enye esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo bahle begcotshwe. Kungaba lo munye othi laye uyaphikisa, usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana, nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-CIO. Ikanti into enhle ukuthi abantu ababuye ebantwini bencintisane, abantu bekhetha umuntu abamfunayo. Mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki, into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo.
Ye, kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu, ngakho-ke nxa bebaningi kangaka kutho ukuthi enxa abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump, so inkoko lokuxozela okunje, kambe kungabe kunjalo?
Mina ngombono wami kusho ukuthi abamesabi. Kathi umuntu nxa umesaba uyazigenga usithi nantsho lonke liyahle lidlalele khathana, kutho ukuthi bonke babona ngani hhayi bazizwa amandla labo bengambamba bamba uTrump wakhona, yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe.
Kodwa-ke nxa sukhangele sibili ebantwini bonke laba, ubona ngazane ungani kulo mkantsho sibili ukuthi angene ukhetho lukamongameli, njalo anqobe umongameli Donald Trump ngabe ngubani?
Hayi, leyo yindaba enzima, kodwa ngombono wami isifiso sami bekuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokheli. Hawu, kambe sifa siyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke. So ngizakhuluma obusesifiseni sami. Iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli, owayengumsekeli ka-Obama uBiden, hhayi ngani uqinile. Kodwa amfisa lalo umama bamthi ngu-Elizabeth Warren, ngoba nguye umama osekhulume ngingathi osebuye lama-policies, ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe ezikolo, baphuma benezikweleti ezinkulu ema-universities, uthi yena kumele abantu befunde mahhala. So sibona ipholisa le njalo abantu abamnyama, abantu abamnyama lapha omama abamnyama abaningi bakhona bayafa nxa besipha abantwana ezibhedlela lapha nxa bekhululeka. Yena usethe khona izibhedlela mazibanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha, abanye laba beminye imihlobo bengathi nje abantu abamnyama. So mina ngizakhuluma kwisifiso sami, ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana u-Elizabeth Warren.
Ye, kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama?
Okwalapha abantu abaningi bekhunya abaningi abathanda umuntu ongumama. Sikubonile ngo-2016 ku-Hillary Clinton. Even namanje abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela. Kodwa asazi engxe kungatshintsha.
Kwenziwa kwini khona ukuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako?
Kulalokhu ngesilunga bathi yi-patriarchy. Uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba. Esikhathini esiningi besaba ukutshintsha izinto, bahlale khumbula ukuthi abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-patriarchy ikhona yonke indawo, emazweni wonke, umhlaba wonke, abantu nje bathanda ukukhokhelwa amadoda khumbulati. Ungacanga ukuthi amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yini?
Hhayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simkhetha lwana. Asomama wokudlala lwana, ngumama olomkantsho, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngisho nje sikhonokhokho sokusiba nzima khwapha ukuthi yona i-patriarchy yakhona leyo izasebenza okungakanani, ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethusela and abantu abayethusela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Inkunzi ebhongayo phela leyana idlala engu-Trump.